beluhlelo kwahulumende wezamphefu osolindenyanga ezimbalwa mhlawumbe umnyaka sibili lapho uhulumende ahamba khona ngesilokishi ngelokishi edrilla isibhorane ukwenzela ukuthi abantu bethole amanzi ahlanzekileyo. Njengoba usazi ukuthi lapha kobulawa silohlupho lwamanzi osulesikhathi eside kakhulu iminyaka eminingi kakhulu, kungacaci futhi ukuthi usithi council wethu usicabangelani kumbe imizamo bani alayo ukuthi lolo dubo lwamanzi luphele. So sikhangelele ukuthi luzaphathisa kakhulu lolu hlelo lokufaka izibhorane emalokishini ethu. Njengoba usazi ukuthi sikhangelane lo mkhuhlane lwekholera osumemetheke elizweni sizwele ngale kubo wonke ngalo. So sikhangelele ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bebe lamanzi okugezisa amatoilets abo lokugeza izandla lokunatha. So sikhangelele ukuthi hayi uhlelo luzaphathisa kakhulu especially esikhangelane lenhlupho ezinjalo.
Sixoxe labanye abathi ukugejwa kwezibholane kubuyisela abantu emuva, engani sebesemaphandleni bona besemadolobheni. Ungathini ngalokho?
Ukuthi nje abantu bathanda ukusola, ukusola kuphela. Into ingazibe enhle njani ezilonge yenziwe nguhulumende weZANU-PF abantu bathanda ukusola? Abantu kumele benenzele ukuthi udubo lwamanzi lapha kobulawa umlando we-City Council, but uhulumende weZANU-PF ubone kuqakathekile ukuthi angeyekela abantu beZimbabwe besifa ngesizathu sokuthi amanzi i-responsibility ye-City Council. Babona kufanele ukuthi bengenele bezoncedisa u-City Council wakobulawa bezoncedisa umphakathi wakobulawayo. So lokho kusola hayi kunjalo abantu nje bajwayele ukuswela. Nza unika imizekeliso ukuthi umuntu ungazi unika amaqanda amabili, elinye uliboyilile, elinye olifrayile. Uyaqasa ukuthi ukuthi lelo oliboyilile ngayo lolifrayile ngayo oliboyilile, akasuzuswela into yokukhuluma. But siyakubongela kakhulu ukuthi hayi, izibhorane sezikhona, silohlupho lwamanzi nto abantu amanzi bayawathanda. Lezi inhlanganiso lezi ezepolitiki ezi-opposana leZANU-PF ngazi enza into enhle njalo, baya-opposa. Kodwa abantu bakobulawa bayaluthakazelela lolu hlelo because abantu sebethola amanzi. Kunjalo uhulumende seyenza umzamo yakhe layo, sedrile amabhola lo City Council la kumbe izakhamizi ezile capacity kumbe ngathi inhlangahlanganiso ezisebenza esomabhizimusi abasebenza ezigabeni zona lezo, labo kungcono lakho befaka amasola khonaphana so that abantu bethole amanzi. Angiyali sibili akumelanga abantu behlale bekhuthoza kuphela izibhorane, kodwa kungabi umlando wakahulumende kuphela. Uhulumende sedrile amabhola, uCity Council akafake amasola efake impompi econnecta abantu bekwazi ukuhamanza. Kumbe inhlangahlanganiso ezijetshene ezinjengazo ngalezi ozitsho zeyo progressive, labo kabathathe amanyathelo ukuthi abantu belawo bethole amanzi ahlanzekileyo. Kumbe lawo efake amasola ezibhorane zwalezo ezifake nguhulumende, kuyavunyelwa lakho. Bayakhuluma ngohulumende, isibhorane sifake uhulumende, lathi sifuna ukucela ukuthi sifakele abantu amasola, sifakele impompi ezakathesi abantu bethole amanzi bengasakhoshosi.